Soku iskati sembiko yenu.
Linjani balaleli be Studio 7 lapho likhona izindawo ezindawo. Libingelwa yemushansha mashango sekutswana Francis Town. Ekhambi ngela mama namhlanhla. Unkosikazi wamampofana. Lundevula lapha sathulani lo mali mampolo ngwenya lo jabali ngwenya lo nkomo RJ ngitiseliqedile ukulima yini umbe kuphisalima. Ngithi ngiyabonga imuhlanhla mashango sebutswana Francis Town. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i3PC bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya ibolalela thina mina ayikhona thina ngihlala ngisithi mina i3PC lezano into yinye iyali 3PC nanku iphiwe ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizano. I-3PC isithengisile sekuyi one party state izalo ne-3PC sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngisho. So a-3PC selithengisile ke. Ayi bonani okunye, bonana omunye umuntu kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi. Kulo uchamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngifana nenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithuzo hayi uzifananela ngomfana wenkomo nje hayi funa lomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala umncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu. That is why abantu bake vele sebesiya join izalo sokuyinto yini.
Kuluma losifanda kwele Botswana. Enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesapotwa ngabantu abathi uhulumende uright mayenike amaparliament imali. Kodwa mina ngokubona kwami uhulumende kakho right ngokunika amaparliament ngoba vele bona amaparliament abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owahulumende wabo. Naba sebenza umsebenzi ngaba vuma ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngaba hola la imali le abayinikweyo ema yena leya kuthiwa bayibolekiwe kasiyokubolekwa lokana ngokusela futhi obunye obenzakala ebavala futhi bengasebenzi umsebenzi abayiwo bawuqhatshwa bamele abantu but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani. Wakati ilizwe liyahlupheka kuswelakala iqiniso amaparliament ukuthi bakhulume iqiniso betshela nohulumende wabo ongumnankagwa ukuthi lokhu kuwrong lokhu akurong into abayimeleyo mntu abakuqhatshelwa but bayakwehluleka basebenzela ibantu even nale mali loba beyibolekile akulaa nto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthi iphele lezimo zalo ukuthi bayibhaze kube nzima futhi kanti bese bona ukuthi vele bayehluleka amaparliament angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona le besiya emaphandleni ayikhambeki labo ngifamonye lokho waba ngupharlamente uthiwa umelene ezemgwaqo wathi wathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemele ukuthi imigwaqo ningekho imali ezimabhinengi kule mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokhu akwenzakala.
Sanibonani Studio 7 akunankinga konke kulungile umomo umi kahle hhayi abantu bepinda bengakhali kakhulu abantu bepinda bengakhali kakhulu izano lama strategies amanene so osibanda bathola iloan ye 40,000 US dollars then babe banikeza imali 40,000 US dollars kodwa wena just a human being wahamba usithi uyadinga iloan uyayincitshwa noma ungathi udinga iloan ye 1,000 bayakuncitsha manje lapha bayenze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo bonke ama-MPs athola imali bona babheke emalini yenaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo waqalisa le nxushunxushu then you can't speak too much ngoba lwana umuntu uzathiletha imali yami uyabona bathetha imali yobusela phela yimali yobusela le.
Salibonani ku-Studio 7 niyalibingelela lonke. Thanda ukulibonga ngenhlelo zenu elisinika zona indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso. Hhayi la mangawezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawule obakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezano PF ukuthi into eliyenza usibili hayi imbi kakhulu imbi enfuthi khonapho ukuthi kunjalo izani ivele yasibulalela abafowethu into yokuqala okwesibili yasibulalela umkhono okwesithathu isibulalela ilizwe dead sinje sobantu abaphetheya kwamazwe ngenxa yezano PF mina ngisakhamise e-Country Park lapha lapha sithwele ezinye e-Country Park mina ndi over 12 years ngihlala kwa e-Country Park akula ntuthuko ukuthi ngenxa yabona abantu bezayo kathesi ubaba uJoseph Chulu onguye usosiphathamandla wekhosonti yami lami bayala ukuthi babuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo abazenzayo kabafuni ukubuya lo council wakithi is dragging its feet kabafuni ukumele egcikeni ama-bills are very high obanje bathi abantu bathini mela uvele sebesidlala izani kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu lesizithanyelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labakhona uJB la ubekhona lokuthiwa uJB qhalaqhala lezani uPF ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzababisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kuzakhamise e-Country Park kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kasifuni umuntu oza ukuthi khona ulibandleli le bazosimela lapha thina sisifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamiza lapha e-Country Park kasifuni iphathi lapha sesithwele nzima lapha e-Country Park lapha ngiyabonga.